Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuNcwabakazi 2024 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu sebe wesi kuwedlula labo aba esathatha kibo uSibuse. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abanyeke bekwanisa ukusidobha siyimiliyoni.
Bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu eZimbabwe.
Akula malungelo abantu aphanjaniswayo. Lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Kodwa abakuzana uPF bathi akumangalisi okwenzakala elizweni. Izakhamizi eGwanda North zithi zibhekane lendlala esabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu kwele Zimbabwe. Bathi ukuvalelwa kwabanye babo eRemand Prison kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngwentando kayiphikiswa. Umnumzana Basho Raphael Sibanda owayemele iCountry Park edale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akulunganga ukwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe.
Okwenzakala lapha sontentsha uhulumende kaSmith wayesenza okunjalo ehlukumeza abantu abamnyama. Engingakutsho yikuthi laba bantu sebe wesi ukwedlula labo esathatha kibo uSibuse. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abanyeke bekwanisa ukusidobha siyimiliyoni. So yikho engingakutsho ukuthi bengaye bedobha abalutshwana bethu. But siyafika isikhathi sokuthi sadisidobheni siyi-1 million sisestreetini.
USibanda uthi ukubotshwa kwabanye bakhe kunciphisa ukuba eZimbabwe libe lombuso kaZulu.
Bavala ngesilungu esikuthi i-civic space, bavala uhulumende kaZulu, bavala yonke into. Wakwakubona ngaphi ngaphandle kweZimbabwe kuphela ukuthi i-ruling party badlela ibusayo liyathatha wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi ube badlela iphikisayo bebahambisa esikolo sabo kuthiwa ngese-ideology. Into yonke enganayiyela ngqondo siyibonela kwelakithi. Yikho ye mna ngikhuluma ngokuthi uthi hhayi sesifika isikhathi sokuthi sithi sibophenini siyi-1 million. Nxa sesithe sama sonke sama sathi sesibhekana lana kulanto abangayenza ngoba lawo bayakwazi kakhulukazi ukuthi kuthathe uSibuse ngo-1980 abantu bazinikela behlula abantu ababele mpopo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance. Uncube uthi uMnangagwa usezigcobe ngodaka.
Kuzomninda-ke ngependa engcolileyo uMnangagwa avele elayo eyokuthi ngumuntu ofana lo mgabe kumbe owedlula umgabe nxa ukukhangela ngoba abantu babele themba kakhulu kuye abanye bebegijima layo. Kodwa-ke uyazitshengisa ukuthi hhayi yena umbala wakho uyiwona lowo okephulilungelo loluntu ungumuntu okutshela lokhu kodwa enze lokhuyana. Ukwabatsha-ke futhi kutho ukuthi impilo zabo asoze zafa zalunga nxa ukhangela ukuthi okwenzakalayo kuyini. Ngoba ukwephula ilungelo loluntu lokhu kulomthelela ukuthi ubudlelwano lamanye amazwe abusekho, kuyalimaza futhi ilizwe kulezi ezomnotho. So-ke kukonke nje kubuthene kuyabonisa ukuthi ilizwe lisesekhatshana kakhulu ilizwe lakithi ngokuphucuka.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Musanka owebandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Yebo nje siyakwazi ukubana kule ngxenye yabantu ababotshwayo lapha bebotshwa kulobugilikici ababe zama ukubuqoqa. Injongo yabo yayingeyokuphambanisa i-summit ye-SADC njengelizwe elilomthetho. Umuntu ungabona ukuthi wephule umthetho kufuze ebotshwe. Abantu laba baphambanisa ufuna ukuthi bezame ukwenza amatope abo endaweni engasiyo. Ngesikhathi lapha sithina sithi njengelizwe kumele siyamukele amanye amazwe, senze into ehlelekile ecacileyo. Abanye babhizi bathatha izimali ezivela kwamanye amazwe. ukubana bephambanise ukuthula. Bengabotshwa ke labo bantu. Asihambi sibanga umsindo okuthiwe elakusasa eleZimbabwe limi njani njengoba amalungelo abantu ebhanjaniswa. Hatshi, akula malungelo abantu aphanjaniswayo. Lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abedlula ikhulu lamajumi ayisithupha ababotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa eHarare ngeviki ephelileyo bavalelwe e-Durban Prison. Babhekane lamacala okwephula iziqondiso zomthetho wesatshwa ngoZulu we-Criminal Law Codification and Reform Act. Silokhu sikudaba olufanayo, isizalwane sakwele-Czech Republic umnumzana Lukas Lavik obesetheswa icala lokwethula amanga njalo okhululwe izolo ngumantshi usesuswe ngenkani kweleZimbabwe lohlangothi olubona ngokuthelekelelwa kwelizwe ole-Immigration Services. Amapolisa abopha uSlavik esithi wethula umbiko othi akulamanzi lokunye kweleZimbabwe. Weliphika icala leli.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Weze maphandleni, izakhamizi zeDambashoko sezilala emithonjeni ukuze zithole amanzi aseludubo esigabeni seGwanda North. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ebhekane lendlala esabekayo. Kubika u-Albert Ncube.
Izakhamizi zeDambashoko zithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala lokuzilela kwamanzi. Unkosikazi Ntombi Zabo Sibanda udokolo nyaka kakazi wakubona selokhu azalwayo.
Asilakhona ipulani esingabalayo. Okwamanzi vele sesithwele nzima. Akula lapho singaya khona ngoba amadamu kuchile konke uludaka. Akula lalutho esiluzuzayo, akula lutho esiluphiwayo.
Ugogo Phesi Mlotsha uthi ukuzwelakala kwamanzi lokhu sekuphazamisa impila kahle yakhe.
Njengami ngiyabona ngilenyanga yonke angikwazi ukugeza. Lizwa njani nxa kunjalo? Kanti siyacela igovernment isincede bakithi ngoba sivele sithembeni igovernment. Mina ngokwami angikwanisi kuthwala. Sokulalwa khona le manzini abantu bahamba bayilala ngo-9 kuyathonta. Bahambilele kuseni babuye bengalalutho. Angisakwanisi ukuhamba. Nge-82 years.
Umnumzana Nehemia Siziba uthi iningi labantu emakhaya lihlaselwe indlala ngoba kulabanye abangatholi uncedo lokudla.
Abaholi ukudla kutshengise i-World Division lalaba abasebenza emgwaqweni kodwa laba abakaholi okuningi indlala kuphela.
Unkosikazi Nelimoyo uthi sokunzima ukuziphilisa ngezifuyo ngoba lazo zicuba.
Indlala le iyahlukuluza kakhulu abantu, ihlukuluza izinyamazana zethu, especially livestock. Oyikho osokusuyisile ukuthi sibe ngabantu abalezinto zabo zo ezibasizayo. Kulabanye abagulayo abaphila ngamaphilisi baye befuna ukudla okweneleyo. Engunanzelelayo ukuthi nje lo nyaka ingcabanye bazabanjwa ikhwashi ngoba ukudla okweneleyo akutholakali.
Umnumzana Christopher Mkuni uthi sebephatheke kunhlelo zentuthuko esigabeni lapho bathenziswe ukuthi bazaholiswa ukudla ngemva kokusebenza.
Kunzima lapho ezifuyweni nasebantwini, amanzi awasekho and akula misebenzi emakhaya lapho ukuthi singathi siphephela ngaphi. Silungisa le migwaqo, sihamba sivala indonga emakhaya. Lazo ezinye kuthiwa zinhlelo ezasincedisa kokunye kodwa sikalutholi uncedo lwangkhona.
Ukansila kawa-2 eGwanda North unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi sesiside isikhathi abantu bengatholi ukudla okuvela kuhulumende.
Abantu yebo bake bahola ku-social welfare kodwa bagcine ukuhola ngo-April. Sikhuluma kunje kathi songoka. Kunzima sondlalisa emakhaya. Ungakuthuthe nje uthole 10 kg banakwazi ukuthi liza iqamulelane imizi emibili emithathu. Sokudliwa kanye ngelanga. Izifuyo ngikhuluma ziyacuba kunje. Akula yona isign yotshani. Inkomo ziyabanjela emadamu sokuhlinzwa almost daily.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ngesikhathi sendlala i-World Food Program iduZulu eZimbabwe ofika phose izigidi ezilitshumi ubhekane lendlala eyesabekayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseDambashoko eGwanda North ngu-Albert Ncube.
Sikesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Amapolisa ensida akwelemelika FBI angene ngenkani emzini womsakazi umnumzana Dimitri Simas eVirginia ukuthiwa udlelana lele Russia ekuphazamiseni ukhetho lukamongameli beMelika oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uhlangothi lweMelika olubona ngokudlelana namanye amazwe lukhulumisana leziphathamandla zebutho kwele Nigeria ngokusetshenziswa kwe-artificial intelligence kwezomvikela. Okwamanje sike sizwe ukuthi usithandekile mhlanga weStudio 7 usiphathelene.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Khalazani Ndlovu ka Ward 10 wobulawayo eMthumbane ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngenhlelo zamanzi kule councili. Sicubungula ukusilela kwamanzi lokucitshwa mahlayana kwamandla amagesi lokuthi kuthinta njani abesifazana lamantombazana.
Ukucitshwa kwamagesi okwenzakalayo phakathi kwelizwe nokuswelakala kwamanzi kusuka kube ngama-challenge kakhulu kubomama, especially kubomama amanzi kusa-intervention, ukugeza, ukugezisa ama-vegetables emfikeni ngoba sizananzelela ukuthi insika kithi lezi-informal retail stores itshwaphakambe phambi kwezindlu zethu angithi yiyo indlela eZimbabwe esiyireyiza ngayo i-economy kumbe emakhethi e-town. Abanye bereyiza bephrifeze yalapho abathola khona imali. So esikhathini esiningi ngakusele bephrife ukuthi ngakuyangena efrijini for example amatamatisi, but because amagesi ahlala eqinile kwenzakala kakhulu bomama ngoba yibo abatholakala kakhulu kulezo zindawo zokuthengisa emfikeni. Amanzi njengawo ayi-challenge engi afika athola i-advantage mhlawumbe babhodi batshontsha amamitha lana. Nxa betshontsha amamitha lana umuntu oba mosi affected afikiyo i-120 hour shedding ekhona kobulawayo ngoba vele singenamanzi. Umuntu oba-affected kakhulu ngemitha liyana etshontshiweyo ngumama. Again, indaba yamanzi ihlukuluza kakhulu abantwana abangamantombazana amayethi ngiyakhangela abasakhulayo bagcina befunda imikhuba engekhulu kwabanye abantwana ngathi peer pressure nalapho abarejista khona amanzi izeluleko ezinzi ngisayi ukuthi bawawokha maybe i-distance yalanda lawo manzi upon going there baya abuse or maybe behamba bekhonjiswa mhlawumbe ngesikhathi singakafiki umntwana afundele khonapho ukuthi kumele umuntu uyakhonjiswa mbe uyakhomba baba exposed because esikhathini esiningi ilizwe lingizwaphila i-economy umama sitshona sithanda sidinga ukuthi ntambama kudliweni then umntu abayinkazana because of our patriarchy system umuntu abayinkazana pho kumele akhangele imsebenzi yasendlini agijima edinga amanzi abuye ekline athi ugcina esiba kumandela then imikhuba le ibe lula ukuthi ayithathe ayifunda phandle isiphenduka-ke isilumatha iphambanisa the society. Also umntwana ugcina ekhathala ezifundweni zakhe agcine esesiba phansi ngonambela esiphile esikhathini esinengenziwa ngabantwana abangamankazana esibagquma ukuthi bebe ngomama omama imbokodo zafaka ngalolu dubo esinalo lwamanzi udubo lwamagesi bethingenkuni especially lapha kuwatheni kule ndawo ngapha e-Richmond ezporweni la and khonapho balula futhi ukuthi badlengule kuba babobaba kumbe ngithi ngabafana baye bezihambela besenza bathiza nxa behlangana labantwana abangamantombazana beqabula inkuni kuba lula ukuthi obama bahlukumezeka bahlukumezeka physically, psychologically, emotional and mentally kaze umuntu uzabuya nje alambe lawo ngapho ayithi khandela maybe ligcina lisuka phansi lichitha ngokuthi ligcina lichitha nabantwana.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Khalazani Ndlovu oka Ward 10 eMthumbane kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile emhlanga othi nginikele lithuba uNtukameli Ngomo ukuthi asethulele uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba.
Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba. Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Liviki sisecholocho esigabeni sethuthukani kuward 3 lapho okulezinye izakhamizi ezikhala ngokuthi seziphelelwe izifuyo ngenxa yenyamazana zasendle ezifana lezilwane. Izakhamizi lezi zisola omunye umlungu olendawo elondoloza obhejane zisithi nguye isisusa saloludubo okuyinto ayilandulayo. Sixoxa lesakhamuzi esingathandanga ukubethwa ngegama. Kwenzakalani mnumzana?
Inyamazana ziyasihlupha kakhulu, kodwa ke kudala siphila kuleyo ndawo. Ngingaka mina sikhule kukhona kodwa kungahlukumezi njengoba kumanje. Manje kunohlelo olukhona lokufaka ucingo kufuya bobhejane. Manje sibona ngathi sokulomthelela lo ukuthi kuvulele iy'nyamazana zize ebantwini, khona sizovuma masinyane into eyenziwayo. So ziyasihlupha kakhulu iy'nyamazana ezikhona, zindlovu, amabhobesi, nezingwe nempisi.
Monakalo bani kahle kahle odalwa zinyamazana lezi?
Umonakalo khona ulezi amabhobesi nempisi. Noma ngeke ngikwazi ukubala mpela, kodwa hayi idonki zethu nemfuyo zethu ziyaphela, zidliwe emini, ungazureporti, there is no compensation. Abantu abaqhatshiweyo abagade ucingo lolu osabalo iphisi labayinikezwayo esebelufake khona, sinokwethuka ngoba emavikini amathathu adlulileyo badubule izinto ezingu-6 ngaphandle kwefence egangeni, just because izinja lezi zaziphusha indlovu ukuthi zibuyele phakathi egemu. Bona badibana lezinja babulala, but ezifuweni zethu hhayi, izifuyo ziyadliwa mpela. Iy'donki khona ziyaphela, isifuyo sakho salala phandle, uyathandaza ebusuku ukuthi siyavuka sikhona la. When it comes to ama-elephant, zimosha zimasilimile, sala singalalutho, sibulawa indlala.
Abantu elithi yibo abavumelana lo msolwa bamupha umhlabathi ngobani?
Abantu singasho ukuthi bayenza ama-agreement, kunzima ukuthi sibathole. Lasiwabona uhlelo lwakho nalo lusisinda ngoba onguye ofuna ilokhuzeni iganga leli ubizwa kuthiwa ngubutcher. Uyaziwa vele sikhule sinaye kodwa asebenza e-park, iwange national park. Manje usezenzelwe kwakhe, seqala ukufuna ukuplanta ezakhe inyamazana, but manje yena ufuna umganga oza ngapha ebantwini. So lo muntu uhamba ngama-village ekhulumela abantu abaphethe ufana labo ozebhuko council omlisa, ngakhuluma lalawo abantu evumelane nabo kuye sekuraiti. Ababhekelele inyamazana bona iphaki asikwazi ukubathola, and futhi vele asinankinga nabo lawo, kodwa inkinga ekhona ukuthi abamenteni ucingo, yiko kudala ukuthi inyamazana beziphumele zize kithi. Sizama ukulwisana la lento efana lale ngoba sibhekelele ukuthi ukuhamba kwesikhathi sizocotshwa endaweni leyo. Okwesibili, sizotshela ukuthi kwezindawo lapho asebefake khona kuthiwa abantu babangumsindo wamaradio, and then izinja azifuneki. Wena umuntu awufuneki ukuthi uyoloku ba umsindo ecene kwefence. So uyabona into esifana nalezo, izo ezisihlukumezayo.
Abanye sizwe bekhuluma ngokuya enkantolo, selihambile yini?
Enkantolo asikafiki kahle kahle, indlela yethu ibheke khona lapho. Started for our rural headmans, sibabhalele bonke kuward 3 sibacela ngomhlangano ukuthi besilinde. Basiziba abasiphendulanga, thina sizwe kuthiwe hayi, they going to the next step, they doing like this. Then sabhala futhi elandelayo sibacela futhi ngezinye indlela, futhi basiziba abasiphendulanga. So we move on to Cholocho, sibhalela ubani? Campfire management. Campfire management mangaphazamisa ku council kwale Cholocho, but ung CEO. So namanje we haven't get back the response ukuthi bathini, ngoba lapho bese siphezulu kwama village headmans ukuthi ngoba sebabona basiziba, sathi siyaphezulu ke eCholocho sabhala le ncwadi ipetition. Ipetition sesibhalile amagama ethu sabasendela eCholocho. It's going to a month now, asikatholi impendulo. So yinto esilindileyo ukuthi siyekhona enkantolo.
Hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo mnumzana siyabonga.
Ye hayi nathi siyabonga siyabonga usizo le.
iStudio 7 ixhumane njalo lomlungu osolwa izakhamizi lezi umnumzana Mark Butcher. Uthi akusiloqiniso ukuba inhlelo zakhe yizo eziletha inyamazana kulumango. Wathi njalo akwenzayo ikulondoloza imvelo lezinye inyamazana zasendle. Kanti njalo uyazenqabela ukufika ebantwini. UButcher uthi inhlelo zakhe ziphathisa isigaba secholosho kakhulu. Ngoba uqhathe abantu abangamachumi ayisithupha. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olwezimpacts, umnumzana Dinashe Farao, uthe basaphenya. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Yimi uNtungamile Nkomo.
Yes, kakhulu ke uNtungamile Nkomo ungadinwa kusasa sike sizwe ke imbono kahulumende weMelika.
Elemelika selifakele isijeso amankampani ayisithupha lomuntu oyedwa njalo lamisa izikepe ezintathu eziphathisa ibutho le-Houthis ngokungekho emthethweni zisebenza losekela ibutho lase-Iran ele-Islamic Revolutionary Guard Corps ngemali uSaidi al-Jamal. Elemelika lijezise njalo inkampani eyodwa njalo lamisa izikepe ezine ezisetshenziswa isiphathamandla seHezbollah uMuhammad Qasim al-Bazal kanye lokuthwala igasi yale Iran ebiza izigidi lezigidi zamadola. Kusukisela ngesikhathi ibutho le-Houthis liqala ukuhlasela izikepe eziselwandle lwe-Red Sea ngomnyaka edluleyo, elemelika selijezise amankampani izikepe labantu abambalwa abasebenza lo al-Jamal. U-al-Jamal usebenzisa amankampani ezikepe izikepe labanye ukuthengisa impahla evela e-Iran egoqela amafutha lokunye ngenhloso yokubuthanisa imali yokuphathisa ibutho le-Houthis lelase-Iran ele-Islamic Revolutionary Guard Corps. Imali evela kulezinhlelo isetshenziswa ukuphathisa ibutho leli kuhlasela uZulu osekubangele ukungahlaliseki. Osaphethe isihlalo somsekeli womphathi ntambo ogatsha lokulwisana lokuhlasela okudlulisa amalawulo e-terrorism umnumzana Bradley Smith uthi baqhubekela phambili bezimnikele ekumiseni ukutholakala kwemali yokuqhuba imisebenzi le. Uthi bonke abasekela ngemali amabutho la kumele bajeziswe. Ngenxa yezijeziso lezi impahla lamankampani abantu laba kumele kumiswe ukusebenza njalo kumangalelo kuhlangothi lwezemali olwe-Office of Foreign Assets Control ngumbe OFAC. Phezu kwalokho laba bantu kanye lamankampani abo abasoze benelise ukuthumela imali lokunye. Sizaqhubekela phambili sisebenzisa konke esingakusebenzisa ukumisa ukuthola imali kwebutho le-Houthis ukuze simise ukuhlasela kwalo, kutsho umsekelo wesikhulumeli sogatsha lobudlelwane lamanye amazwe uVedant Patel.
Le imibono kahulumende weMelika. Sizizwe kwamanje abalaleli bethu besithulela abasithumezela khona kuWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ugatsheni lokhuluma ngoSami Ngalanga seGoli. Ngike ngibuse lo mbono ngoSami. Leli qembu elibusa eselibambe selicapture nje eZimbabwe ukuthi ngoba nje nithanda icleanness lithi abantu abakhepha ama-toilet emakhaya wazikwazi ukuthi bazikhulule khona ama-toilet angaba ayagcwala. Bekungani nkosami ugovernment abe nemoto ama-toilet masegcwele kumele ukuthi kwenziwe njani? Kumele ukuthi kube futhi ugeje i-toilet futhi shuthi nje umuzi wonke uzabala ama-toilet awu-5 umuzi wodwa ama-toilet amaningi avaliwe. Ugovernment akayeke ukutshontsha imali ebantwini esehlela kwenzela abantu into elula nje into nje yaziyo ukuthi abantu baphuma phathe namalevu bezokwazi ukuthi nje umuzi lomuzi ukhokhe nje ngonyaka endaweni kabani endaweni okhokho bethu. Kumele ukuthi sikhokhe imizilo thatha le mali athi nge-development ahambe oyidla le siyacela please.
Studio 7, Studio 7 linjani basakazi bethu. Hayi siyabonga ukuthi lihlala lesikhiphela indaba zinjengoba zinjalo kalichilo lutho. Kodwa thina lathi abalaleli silokukhutha into eziningi. Siyabe sikhuluma ngezanu ukuthi idlelana labo Russia, izanu idlelana labo Russia, izanu ayikazi yadlelana leRussia. Izani idlelana leAmerica, leBritain, leIsrayeli. Ngale nxa umbona umnangagwa ukuthi useRussia uyabe vele eBritain leAmerica. Ethunyiwe ukuthi azisondeze kuPutin. UPutin angayekela ukunanzelela. Bazamtshaya, iAmerika izamtshaya. Kusetshenziswa bona labo umnangagwa ukuthi besondele duze kwakhe. Bakwenza kuKadhafi esithi sihlanganiseni i-Afrika ibe United States of Africa. Lo wabhubhayo lo umgabe waso.
Labo-ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo abaculi bethu kuliviki sihamba lomculi kwamapiano osacathulayo uYolanda Chiwenga, yena ozibiza ngegama lokuthi Yoli emculweni. UYoli udabuka kozimnyama kodwa ucula ekweleBotswana. Lapho kuphethe isingi yakhe yakuqala ngqo elesihloko esithi Amalevele. Nangoxoxa lo Ntukameli Gomo weStudio 7.
Malume sase ngifamba na DJ PS na Yoli. Let's go Yoli. Yoli
DJ PS
nipuma utenga lempilo nipuma kuthe nipuma utenga lempilo
ngizwa eplamr kwezimnyama kumqegula esigabeni sesikhulu. Le yingoma yami yokuqala kodwa ngisathembisa kakhulu ukuthi ngisazoqhubeka kwezomculo. Angina kuma ngale ingoma eyodwa.
Yipuma uthe ngale mpilo. Yipuma
ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okwamanje ngiseBotswana ngokuziphilisa kodwa ke ngiyatholakala engcingweni zokuxhumana +26 7 712 84905. Inombolo yami ongangithola kiyo noma kuWhatsapp ikhona yengiyisebenzisayo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngiyabonga ukungilalela abalandeli, ngicela liqhubeke lingeseka ukuze ngikwazi ukuthi ngikhuphuke kwezomculo.
Indithandazi yaphendula. UNkulunkulu yakwazi ukwahlulela. UNkulunkulu yakwazi ukuphendula. UNkulunkulu yakwazi ukwahlulela. UNkulunkulu yakwazi ukuphendula.
Hayi wala mhlasi malapha kuhlelo lethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo okeep stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.